sesifele ezitheni sezinengi ezingenzakaliyo. Sibona yiwumhlanga esingathi nayilo anowenjwayele ukuthiwa i-routine meeting okufanele vele ube khona. Kodwa eqinisweni njengabahlali bezimbabwe siyaqinisa ukuthi umhlanga uzasiphathelana. Bese ngiqhubeka kwabana isikhathi umhlanga ozaba khona owesathi womntaka 17 ngengahambele eHarare ngamalapha koBulawayo. Nginanzelela into eyiningi, nginanzelela engathi yinto enhle. Imigwaqo iyazama ukulungiswa, amazendazana esongihlala igama lonke siwananzela ukuthi azama ukukhitshwa kungathi kuba le order. But umbuzo ukuthi kambe lokhu kwenzelwa ukuthi sokuzahlala kunjalo yini ezimbabwe kumbe njalo kwenzeka ntoemzi. Kodwa bengasuka bese sibuyela futhi kwani umkhuba wakudala ongaqedakaliyo okungahlonipha amalungelo abantu.
Naso ingqobe umfundisi Moyo.
Okokuqala engithanda ukukumemezela ukuthi thina njengazamabandla sikhuthaza kakhulu ukuthi eZimbabwe kube lokuthula njalo isithunzi lwezulu wonke nobuntu bonke bomuntu wonke eZimbabwe buhlonitshwe. EZimbabwe kuliqiniso elikhona ukuthi sinenkinga eziningi ezidinga nje ukuthi thina njengamaZimbabweans sihlale phansi sikhulumisane ngokuqotho kumbe ungathi okujenini ngesikhiwa sizame ukulungisisa ama-internal problems ethu esilawo sibilethe kubhalansise futhi lokuthi silama-external needs esilawo njengelizwe abantu abanjengabo-SADC abayibo abangasifaka ku-spotlight ukuthi kaningi kakhulu siyasifunda sithiyele kubo-SADC but kuyadingakala ukuthi thina sodwa sidingane ngokweqiniso sinanzelele ukuthi yithi kuphela esingalungisisa ilizwe lethu kusiya phambili.
Nanto udaba Mnumzana Smith.
Ngibona ukuthi ukuhlala sikhala thina ngapha ikakhulu kwezombusazwe ikakhulu ngase sikhangela umthetho omkhulu welizwe ukuthiwa i-constitution. Into zibhale phansi zicacile imithetho ibekiwe yacaca into bambana zibale. Kodwa izenzo zethu isikhathi esiningi kahulumende wethu weZimbabwe suka zingahangele kokubhale phansi. Bese futhi thina noma sisayi sibona ngathi amalungelo abantu asebehlunyezwa la hlale sikhala kubile ukuthi umsebenzi awusahambelani ne-constitution elithi. Yikho kukhona njengobunze fitho ukuthi engxenye yokuqala kumele ukuthi abantu bezimbabwe ke sidinganene sibili ke sihlaleni phansi isihambe ukuthi ibuya izele izoncedisa abantu abakhazi lungisa indaba. Ngibona ungathi okwamalungelo abantu ikathesi hayi sibaloshipi iqiniso lihle kufanele into ilungisiwe masinya ibonakale ukuthi abantu baphilisana kuhle ukwenzela ukuthi abantu babe le nhlonipho yelizwe lapho. Ama-investors ababuya elizweni ababona ungathi amalungelo abantu ahlonitshwe. So ngezindlela thina siyazibona futhi sibuye sizigande uzwane kodwa abantu singama-investors ngendlela esiziphatha ngayo.
Lokhu engikuye Mnumzana Spindi uke wakhuluma ngokuthi abathengisa ezitaladeni baduduliwe njalo imigwaqo iyalungiswa kukhona yini okunye okungenziwa ukuthi beqhubeke beziphilise nokuthi imigwaqo ilungiswe isikhathi sonke.
Engakuthi ukuthi imigwaqo ukuthi ilungiswe kuqondise ngoba vele sikhuluma kanje phela singakhohlwa ukuthi abantu bezimbabwe imota zabo bahamba ngazo bayathela imithetho. Umthelo odulayo kusuka lapho ungena emgwaqweni ongaqedakaliyo ubulayela imoto uhlale usungumuntu osalhlale ulungisa imoto. Abathengisayo kufanele bathengiswe abantu badilele kodwa kumqoka ukuthi ekuthengiseni kwabo kuthengisayo abantu bangathengisa indawo yonke kungani kusuke njalo. Kwananzeka basezitaladeni zonke lapha emadolobheni kulabantu abanezitolo zabo abhadala ama-license uyethola abantu sebehlezi eminyango khonapho waleso sitolo usethengisa ama-item laphakathi lapha nesitolo umuntu anobhadala i-license phela uyalimala sakhohlwa phela ukuthi ilizuze lisithuke lokuthiwa i-GB ye-country sikhathi ukuthi o-businessmen basebenze gadalala bathulisa umnyoko kodwa ngase sibavala ngale ndlela kuyakuhlupha yani-ke kubajijula usonqothana labo hathi ithontenhle abakhithe ngokukhulumisana ukwenzehla ilizwe lethu lezimbabwe libe e-order abantu balihawukele labo kubani abazohlala lapha balihawukele ukuthi malethi imali yabo lapha bazokuhlela umnotho wethu.
Ungasigqibela lingxoxo umfundisi Moyo yisiphi isixwayiso ongasithi?
Siyabonga ingxabano into ejayele ukuthi ihlezi khona kodwa idinga nje ukuthi abantu bahlale phansi baxoxisane esingakuthi i-engagement ngesikhiwa. Ngibona ngani into esasilele eZimbabwe nama-engagement esiwayenzayo ngibona ngani kaningi kasiwayenzi ngeqiniso. Umuntu lanxa esejele kule mthetho esidayidayo etholakala ku-constitution ukuthi umuntu kumele aphathwe njani kuyini okungamngeni sejele into zonke zena lezo sikhuthaza ukuthi abombusazwe nabana laba abasiphathele umthetho baqhubeke bekuhlonipha khona lokhu ukuwakhuluma laphana ubaba uSibindi ngendaba zokususwa kwabantu abathengisela emgwaqweni kanti nxa bebekhona isikhathi sonke bethengisa bengasuswa why sokumele basuswe kathesi nxa kuyukuthi belevele besephula umthetho kumele ukuthi ngani kwakhulunyiswana kudala basuswe kungabi yilokhano kokuthi hhayi sifuna ukuthi sibasuswe ngoba silo mhlangano omkhulu obuyayo baqeda lapho babuye babuyele kakusisizi njengelizwe nabatha labo batholiswa ama opportunities ukuthi bathole imisebenzi nako bayakhela indawo ezinhle ukuthi badengisele kube lokunye abakubhadalayo kuma city councils silasi sisekelo sombuso ngasisihlonipheni siqhubekele phambili kuzasiza.